So kuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Alingali vuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesihlanu mhlazi ku 2 mfandula 2022 ngo Chris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, ekuqhubekeni kokuhlukuluzwa kwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa, abanye sebebuyela ekhaya lanxa umumo lawo umubi.
Abaningi vele nje ungahamba emabhasini lapho uzobona impahla zabo sebezithumela ekhaya, abanye abanabafazi, abafazi babo sebehambile emakhaya.
Imindeni yabantu abalitshumi ethi izihlobo zayo zathathwa libutho le-5th Brigade esilobela ngo-1985. Isole induna yesigaba ngokuthi ithi kungakhulunywa ngalolu daba.
So abantu labana bakhombekisa umfezi wobungwabo ukuthi baba angalinini, kawufana emlonini wakhe ukuthi angalinini, abisana lokhulu egogo layo egogo esinye sana ukuthi angafuni lasendlini.
Iqula lekomidi ebona ngezamabhizimusi kukhansile yakobulawayo lisembukisweni wezokulima we-agricultural show eHarare, lapho elithi liyedinga khona ulwazi ngenhlelo zokulima.
Sikhangeleleke lathi ukuthi nedolobho lakobulawayo ngokuya kwesikhathi sifuyeke inkomo zesithandwe epulazini likamanisipala wakobulawayo. Yikho sikufundile kuningi, kanti sakhangela njalo lezilimo eziningi onjenyawothi lamabele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ekuqhubekeni kokuhlukuluzwa kwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa, abanye sebebuyela ekhaya lanxa umumo lakho umubi. Abanye batshele iStudio 7 ukuthi bayesabela ukuthi umumo uzokuba mubi ngamandla ekupheleni komnyaka, isikhathi uhulumende athi upha abanamaphepha e-special dispensation kumbe ama-exemption permits ukuthi babe sebelungisise amaphepha abo, ngoba nxa bengayekela ukwenza njalo bayabe sebeselizweni leli okungekho emthethweni. Sixoxe lomunye wasebeqoqa ukubuyela ekhaya, umnumzana Apple Khumalo.
Okay, Chris, kuwe nezigameko endaweni ezihlukileyo, esibhedlela esePretoria ne-Hillbrow Clinic ne-Rosettenville Clinic. Obekhona abantu bedudula abebevalela abantu bangaphandle ukuthi bangene bayefuna usizo emaclinic. Bebevale emagetini befuna ukuthi umuntu ongena ngaphakathi eclinic angene ene-ID bamverify ukuthi ngabantu be-South Africa na kumbe ngama-foreigner. Ma ungela ID awuvunyelwa lokungena. Same thing eyenzakale ngale ePretoria, esibhedlela kwesinye isibhedlela sePretoria ngale elokishini. Bebemegethini besithi abantu abangena kufanele baproduce ama-ID. Kwasokusuka nesigameko sokuthi abantu be-EFF khona ngale Pretoria bangena kwasokuliwa. Nesigameko esifanayo futhi ngapha e-Hillbrow nalapha eTelfontein. So e-Hillbrow babuyile kodwa kusabanga nodlame, kodwa lapha eTelfontein e-Rosettenville kube nodlame ngoba kugcine sokuphoselwana ngama matshe kwaba nomsindo omkhulu kakhulu.
Ngomumo wona lowo okhulumayo, usuke wezwa yini abavela eZimbabwe abathi sebebuyela ekhaya ngenxa yakhona lokho okwenzakalayo?
Abaningi kakhulu abantu bakithi bathi sebekhathele ngoba isimo lesi asikho sihle, Chris. Ma uyavinja ukuthi ungena esibhedlela, asithi mhlawumbe ulimele olunywe inyoka ufuna usizo oluphuthumayo, kusho ukuthi phela uzofele emnyango ngoyiclinic. So hayi, baningi abantu bakithi abathi sebekhathele ngalokhu, and abantu abaningi abasasebenzi la. Isimo sibi lapha, Chris, eSouth Africa. So nami nje ngiyacabanga ukuthi fanele ngibophe zami ngihambe ekhaya ngoba angeke ngihlalele kulokhu. Mhlawumbe ngingatshintsha ingqondo uma bezorinyewa ama-permitted, kodwa hayi, baningi kakhulu abantu abahamba ekhaya. Sengizwe sengikhuluma nabantu abaningi vele bathi bahambe ekhaya. Abaningi vele nje ungahamba emabhasini lapho uzobona impahla zabo sebezithumela ekhaya, abanye abanabafazi, abafazi babo sebehambile emakhaya. So isisimo esikhona.
Alo-ke ngumnumzana Apple Khumalo, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Imdeni yabantu abalithumi ethi izihlobo zayo zathathwa libutho le-5th Brigade esilobela ngomnyaka ka-1985 ngesikhathi segugurawundi. Isisole induna esigaba ngokuthi ithi kungakhulunywa ngalolu daba phambilini kokhetho ngoba kuzabonakala sengathi kukhulunywa ngezombusazwe. Lokhu kuphume kunanzwa ilanga lomanyano we-United Nations elisola ukuthunjwa lokucatshiswa kwabantu emhlabeni jikelele ele-UN International Day of Victims of Enforced Disappearances ngolwesibili. Umqondisi wenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu, uMnumzana Mbuso Fuzwayo, uthi bamanyane lenhlanganiso ye-Hill Zimbabwe Trust ukuqhuba lumbuthano endaweni ehlukileyo kule minyaka yonke ukwenqabela ukudilizwa njengenhlala yenza kwelitshe lesikhumbuzo abandise ukulibeka.
Njengenhlanganiso besise silobela lapho dasihlangane lalabo abalahlekelwa ngabazali babo abalokhu bengazakali abayi-10 esilobela ngoJackson. Bezibuyile izihlobo abantwana labomakhelwane besizonanza lolu suku. Abakuthiloyo basinikeze i-report back kwabahlangana lakho ukuyahlangana le nduna uMalisa. Lapho esihlanganele khona ayisikho kodwa sijayele ukuhlanganela khona ngoba izakhamizi zilokwesaba. Gcine sivumelene ukuthi kuzafuze siqhubeke sizenza lezi zikhumbuzo. Inhlanganiso kodwa sisebenzisana okuthiwa yi-Heal Zimbabwe. Kuhle ngoba siyabe zinhlanganiso ezilabantu abangaphandle kwesigaba seMandebeleni ngenjongo yokuthi into yethu yonke ibe ngeyabantu bonke.
Hello ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo, umqondisi wenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu. Usithandekile uphinde waxoxa lezakhamizi umnumzana Nicholas Ndlangamandla kanye lomnumzana Dingilizwe Mkandla onguye owaya enduneni abachasisa ngokwehlela izihlobo zabo.
Nicholas Ndlangamandla kulima ngikhethi lokuba emaplazini farm 35 abathathwa ngabantu abakele mbhubhu. Kuthiwa yimilisofu Ndlangamandla ukuthi wothi isitshengisa indlela eya emgwaqweni ephuma ngekhaya. Bahamba ngokuphela siyaphindanga sababona. Athi-ke kuba ngisitsho ukuthi uyakusisazasangelesine nangayisiyedida. Inkomo zazihambele eceleni kwemgwaqo ngokuyindlela encane ekubalekela amatshe. Ngangizinkunzi sibongolela ngase ngisiya khonapho ekuyongolela khona. Ngabona igazi elalilapho kwatshengisa sikuthi kuhlabala abantu ngazabulawelwa khonapho kumbe kwenziwani. Kodwa-ke into eyayikhona ligazi eliningi namaphakede egwayi amagwayi bolabo abantu ababe batshaya kumbe bekuyanjanjani. Umbhalane kamdada esemzini wakhe nanyasindawonye kodwa hhayi sitshiyeni iguma lithiyeni. Azakutshelwa ngumkakhe ekuseni esithi nawami lapho kungeni tete ebusuku ngabantu akaphenduli kodwa. Hayi kuyihlungu lakatesi nje ngingakukhumbula kuhle kuba kuhlungu ongakasikwazi lokuthi bayalahlelwa ngaphi kumbe kwenziwani.
Ibizo mna ngudingilizwe Mkandla. Udingilizwe Mkandla ngikhuluma ngisihlobela emaplazini ku-Farm 37 lapho enkhoa. Mina ngingumzukulu engizalwa ngumkandla omunye wabadala abahambayo. Abadala mhlazana bethathwa wade enkothwana sibili ngoba into engangiyikhangele. Abantu babo bafika ebusuku baqonde endlini kakhulu logogo lapho abalala khona. Angithi nomthindi waba lapho aye kwathina abadala ubaba nomama bacina sebevukile kanye lathi sasiyake sivukile saba ngabantu sesiphandle sibona zinto ezenzakala khonapho. So abantu labana bakhombelisa umfefu womukwabo besithi baba anganyinyeki bawufake umntu emini wakhe bethi anganyinyeki. Babisana lokhulu logogo lakho gethinye sanda ukuthi angaphumi lapho endlini. Babisana naye bamdosa waze waphuma naye waphandle waba yikumfosa wabo bomdosa behamba naye bangena la indlela esiba ngikhaya siya komakhelwane indlela encane e-private road evele ekuyenisa ukuthi abantu babaeeza babe nomuntu wesigabeni owayesandi esazi izini nezindlu lapho hlala khona abadala. Basho kwaba yukuhamba kwabo ngoba basuka bangena komakhelwane bathatha umakhelwane ukhulu umakhelwane khonapho ezenza ngikhaya kwakusebusuku ufika ngabo 2-3 wakati siya kusa kwa sakara vesta wa kwa wakati ya kala kwa wani tepe yiko kwa wakati ya kikaze ya aje yiti ni direction ya wapu mangayo na wa direction ya kuma kwa hizi mwote mshu yiko uwa wana gana kuona napo uwa wana wakiku chutu kuona uwa wana kazi kuona napo uwa kitana kuona na siye ya mufaka kuona yiko mstuwa na pia ikata kuona
kusuge la lapo kwa kwa hambanjani akuzanyo kube loje jana kuze kube la lamu
How can I reconciliation commission? Yes, I am engineer. Ngemva kokuba sisiziye kuthiwa indaba yegukura wonke abadala abahambayo ikhokhelwa zinduna kodwa induna yasithengina yathi yona leyo nto iyayizwa njalo okakathesi uke ukuthi abantu besine ukukhulumisana ngayo leyo ndaba ngoba khathesi sikhangayo lokhu yethu yakukhetha ngomnye wozayo so izaba ngathi siyisebenzisa njengokuyikhona njengesikhadi njengozombusazo yiko-ke sahlangana kanika njalo ifeedback kwabanye abantu abangahambanga endimeni nakuwo labo ekhuzwayo ukuthi
uyasuthiseka ngokukhulunywa yinduna yini
le nto ekhulunywa yinduna nakayingisuthisi ngayingisuthisi ifili ngoba isenze ngathi into yakhona into engenamsekelo izolo kanye ofuzwayo besiya ngapha kithi ngade ngiholwa umuntu esiyona umuntu lo oyethetha kuhle kodwa umuntu lo uphethwe abantu ikakhulu mina akezindle lezo ezahanjinga ngabadala abadala ngabakholanga umuntu ngalolo umuntu ufikeyini izanitefu ngangithingeza ukuthiwa khona uthe izinto ebantwini beyifuna yini impi abantu bakhula ekucineni nawathi impi yakathesha isithi umuntu angasipha siyamlanda ngaphi emzini wakhe ebuhlungu okuwukuthi le nto ingathi iligugu kubo kanisiwa singathi sisaba ngoba yena onongasekho.
Alo ke ngumnumzana Dingilizwe Mkandla njalo sizwe lo mnumzana Nicholas Ndlangamandla bebexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 asenelisanga ukukhuluma lenduna yesigaba ngalolu daba. Uhulumende uthi udaba lwegugurawundi lulungisiswa iCommission yeNational Peace and Reconciliation. Ikomiti yomanyano wamazwe ebona ngokuqeda inkethabethabi e-United Nations Committee on Elimination of Racial Discrimination ikhuthaze uhulumende weZimbabwe ukuthi alungisise udaba lwegugurawundi njalo abaqhuba imbuthano ngalolu daba bengahlukuluzwa. Ikula lekomiti ebona ngezamabhizimusi kukhansili yakoBulawayo lisembukisweni wezokulima oweAgricultural Show eHarare lapho elithi liyedinga khona ulwazi ngenhlelo zokulima ezingathuthukisa ipulazi laleli dolobho. Eplazini lakhe umunisipala wakoBulawayo uqhuba inhlelo ezithiyeneyo ezifana lokufuya inkomo, imbuzi lezinye inyamazana. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lokansila okuquleleli umnumzana Edwin Dlovu othi ulwazi abaludinga kakhulu ngolokufuya inkomo zochako.
Sikhangeleleke lathi ukuthi nedolobha lakoBulawayo ngokuya kwesikhathi sifuye ngenkomo zochako eplazini likamunicipal wakoBulawayo. Yikho sikufundile kuningi kanti sisakhangela njalo lezilimo eziningi onjengenyawuthi lamabele sakhulumisana labayenza inhlanyelo ekhona inhlanyelo ezingadliwa yinyoni safunda okuningi nje kakhuke besitshengisa ukuthi le inhlanyelo ilungile ngoba inyoni kazidli laze livune nje lingazange likhathaze zinyoni sayithokozelela kakhulu lathi sizayizama-ke eplazini lethu njengedolobho lakoBulawayo.
Ekhathesi sikhuluma nje lilimile yini eplazini njalo isifuyo yebo ukhulume ngembuzi lenkomo kukhona okuyi
sifuyile sibili lembuzi silenkomo aziningakhulu eplazini sifuyile ye so bese sikhangela ukuthi ngokuya kwesikhathi ke sifuye ke lenkomo zochako yize besingelazo
ziyalilethela inzuzo mpela idolobho liyazithengisa lenza njani?
Yasike isikhathi sokuthi senze i-public auction zethengiswa ke lezo nkomo ngobuningi. Sithole imali encedisayo ukuthi kwesinye isikhathi nxa imali eyokubhadala isebenzi ingeneli sasithengisa inkomo khonapho senelise ukuthi isebenzi-ke zihole zithole imali. So iyancedisa kakhulu sibili uhlelo lokufuya inkomo nje edolobho lakoBulawayo.
Izakhamizi zona kule ndima eziyidlalayo yini kunhlelo zepulazi lezi?
Izakhamizi kusebenzisa laba abalolwazi kwezokufuya, abalolwazi lezokulima, basincedisa ngokusinika ke amacebo lembono ephathisayo ukuthi sifuye njani inkomo, silime njani. Kuyasiphathisa kakhulu, ikanti njalo silime ingwevu prairies layo i-customers enkulu ekuthengeni ke amabele aphuma eplazini kunye lomumbu. So hayi, izakhamizi ziyasincedisa ngalezi ezilolwazi lokufuya, lezi zolwazi lokulima.
Alo ke ngumnumzana Edwin Dlovu, ukhansila wedolobho lakoBulawayo engowebandla le-CCC, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilwedaba lokuthi uMongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana usegcizelele amazwi akhe okuthi izijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla leZANU-PF kumele zesulwe ngoba ziphazamisa hathi eleZimbabwe kuphela kodwa isigaba sonke somhlubulo wezansi yezwekazi leAfrika. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi imiziphose yonke esiqinti seBhemba eTsholotsho iphakathi kokukhanya kulandela uhlelo lukahulumende olwamandla kagesi elanga awesola phansi kohlelo lweRural Electrification Agency. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7, siyabonga izindaba ezinhle, izindaba ezingela kwehlukanisa, izindaba eziphatha iqiniso njengokalinjalo. Ye, Studio 7, ngicela abantu ngilamike ibalwe yami, ngicela yamike ibalwe lapho ekuseni, ngicela ke ibalwe. Ngithanda ukukhuluma ngendaba ye-MRP. I-MRP libandla limangalisayo, ibandla elize ukumela abantu bakwaMthakazi, abantwana baka Msikikazi, abantwana abahlupheke kakhulu, abantwana abaswele ubukhokheli obuqotho. Bangamafitshane ngithanda ukuthi ngithi mina bantu bakithi bakaMthakazi, phaphamani sizwe sikaMthakazi, like livuke libone lithalaze linanzelele ukuba kuyiwa ngaphi, kuvelwa ngaphi Mthakazi. Into ekhona bakithi ukuthi umuntu wonke kusafanele abe nekwazi ukuba la avela khona wavela ngaphi uyaphi. Okokuqala, ilizwe lakithi kumele sikunanzelele ukuba lalivele lingahlangananga iZimbabwe ingakabi khona before 1923 lapho kwahlanganiswa khona, kwenziwa khona i-referenda. Nxa umuntu engazi imvela yakhe engakwazi la avelela khona, kuba zima ukuba into ayikhulumayo ibekwe bekwazi, lanxa engazisokubonakala bakwazi ukuba alungisise njani, ngoba phela i-background yakhe engayazi. Yikho-ke bantu bakithi ngithanda ukuthi ngithi mina ngamafitshane, okukhona njengamanje kwahanjwa kusuyazinyela. Nxa uhambe usiyazinyela lehlukene liyimizembili, lingabulala kufanele lisheye, lihlale phansi lishiye ukuba nyamazane selibulele, ngoba suke liyidlela ndawonye. Umuntu lo muntu lomuzwanga ngibo lapho kufanele ayidlela khona ukudla akutholileyo, kumbe ithi mina mhlawumbe lokhu asebekujimbile. Nxa bevela egangeni-ke unkomo labo Mgabe, kwakufanele omunye akhumbule ngakubo, aphethe igqatha elitholile.
Injani basakazi, linjani basakazi, uNdlovu okhulumayo mfana. Hhayi, siyabonga konke okwenzakalayo okukhulumayo, kodwa eyi, ubunzima bukhona mani lizwe lakithi leli kokhelwa ngabantu abanganabonembeza. Nangihlukuluzwa kakhulu indaba yabakhokheli laba akuthiwa kufanele bakhokhelele indaba yegugurawundi kungamasobhuku labo lezinduna abayibo ababulawelwa abantu. Abanye bangikhona abafuna ukukhokhela lezo nhlelo yibo abalezi hlobo ezabulawayo, kodwa bajike futhi babe ngabantu abakuthatha lula. Nxa abantu bekhuluma so laba abantu besihloneni into abayenza bevele beyazi ukuthi bafuna ukuyenza. Uthi akhangene ezikolo khona lapho bebathatha abantu babo bebafake ngoba abakithi bengekho ababefanele befundise lapho babulawa. Awusobhuku bakumele lezinduna zikumele khona lokhu kucommunity. Nxa ufanele ukhuluma ususiwa ngumuntu omuhle. Akula lapho esiyakhona thina abantu besintini ngoba sipritsha. Yibona labo abemdabuko abathi bangathiwa ama-50 kg yembubhu bezwe kibo sokuhamba ku-right. Akula lapho esingaya khona ngisho. Uba ngumuntu omubi kibo ma ukhuluma ngendlela enye ngoba le ndaba egugurawundi nxa ikhulunywa ngendlela ekhulunywa ngayo yilabo omthwangwa bonabo kumbe ngobani abakukhulumayo khona ngakho besithi kuyakhulunyelwana yadlula. Abantu selezilondo ezingaka so kuba buhlungu kakhulu. Thina kithi ezikolo kulama-mask race amangcwaba abantu abaningi abagqitshelwa once at a time bezokuthatha ngendlela elula kangaka. Uyabona ukuthi vele kakulabudlelwane phakathi kwabantu labo. Abantwana bethu kade sibafundisa into ezingazwakaliyo esikolo la ngendaba yakhona lokho. Kunzima kubuhlungu kakhulu.
Sanibonani kustudio 7 benjani basakazi nani balalela. Mina ikakhulu mina into engathi iyanginyanyisa yole yokuthi abantu bakithi abasebenzi. Kugcwele abantu besishoneni emzini yakithi yomakhansila. Lento izophela lithanda lengathandi izophela. Lonke lina elikhulumisa indebele siyakwazi ukuthi lingabantwana bamashona elazalelwe emandebeleni elikhuluma lichothozi MRP. Lonke siyakwazi lingamashona lakhulele esindebeleni. Akusimangalisi lokhu. Nayo futhi iStudio 7 inobandlululo lubi kungani vele sizogcina siphuma ekuthini ilalele thina abanye abantu ngoba masimamela inews zakhona yi-CCC yizanu yi-CCC yizanu saze sakhathala. Amaphathi maningi silabo zaphu silabo FF silabo MRP sinamaphathi amaningi esingawalalela esithanda ukuzwa ngawo ngaphandle kwayenale izanu le-CCC. Sikhathele sikhathele kuyabonisa ukuthi lezo studio 7 nasiyo yethu ngeyamashona. Kuyasibonisa straight lokhu. Akuyabonisa lokhu. Hayi vele mina ngabe sifuna ukunginenga ingani vele sifuna ukunginenga iStudio 7 egcina sakumameli lokhu. Lokhu kumele ngikhulume ngoba ngikhuluma iqiniso. Asisamameli lutho. Sisisi zwanu sisisi zanu kuyadina. Yikho kwayenza abantu bezimbabwe begcebe asalaleli iradio yezimbabwe ngokuhlala ikhuluma ngeminda iminda iminda. Abantu bagcabanga sakumameli konke lokhu ezayo sagcina sishiya ukumameli iradio yeZimbabwe. Yikho-ke la khonokho elikwenza kwabo kustudio 7 kuzoxotsha abantu ikakhulu ngapha kustudio 7 sesindebele. Hayi hayi kadina lokhu sikhathele.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kodwa-ke ngicela-ke ukuphendula umlaleli othi yena kasafuni ukulalela iStudio 7 ngoba sihlala sikhuluma nge-CCC leZANU-PF kuphela. Hatshi, asikoqiniso lokho. Nxa abamanye amabandla ikakhulu abe-MRP bele mcimbi siyabapha ithuba sihlala sikhuluma laye la umkhokheli wabo umqondisi moyo sikhulume labanye nje abebandla lonalelo. Yikho ke sisithi hayi sikoqiniso thina njengeStudio 7 asisekeli hlangothi. Siyabonga. Kwezomelika, umongameli Joe Biden usesole owayengumongameli umnumzana Donald Trump labasekeli bakhe esithi bafuna ukubuyisela ingqubela phambili yelizwe emuva. UBiden wethule umbiko lo izolo ntambama esigabeni sePhiladelphia emkhankasweni wakhe wokudinga usekelo phambilini kokhetho oluzayo ngomnyaka ka-2024. UBiden uthe uTrump labalandeli bakhe abazithi iMAGA kumbe Make America Great Again bale abalandeli isisekelo sombuso welizwe. Ophendule amazwi kaBiden, umnumzana Kevin McCarthy emele ibandla lama-Republicans, usole uBiden esithi kumele axolise ngokufanisa abebandla lama-Republicans labadlulisa amalawulo abathiwa ngama-fascist. Ukuhlaziya umbuso kamongameli Joe Biden sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Mina ngibona ngathi ngokubona kwami ngizikhuphe njengomuntu o-independent okhangela from esibangeni sokuthi angisom-Republican angisom-Democrat, ngingumuntu nje okhangeleyo, ngikhangela amanamba akhe. UBiden mina ngibona ngani uyawanelisa umsebenzi ngoba wenza okufunwa ngabantu abamvotelayo. Nanku inamba zemsebenzi abantu abasebenzayo, abantu baloku beqhatshwa. Eyinye indlela yokuthi ubone ukuthi upresident uyanelisa ukuthi abantu bathole imisebenzi. Siyakwazi ukuthi ezindaweni zethu lapho esebenza khona eziningi, silalo khona ukuthi kuthiwa kule shortage ye-staff, siswele abantu bokuqhatsha. So kuthithi imisebenzi mningi. Nxa ufuna ukuthi uyasebenza lawe ugijimisane lezinto ezeyikhonomi, wanelise ukubhadala irenti, uthenge ukudla, imisebenzi ikhona. Then okwesibili ukuthi njengoba ngisitsho ukuthi kuyaba kusiya ngokuthi ungubani, singananzelela ukuthi intengo yamafutha ohambisa izimoto ike yakhwela yaya phezulu, kodwa kathe sesibone amaviki edlulileyo iloku isiya phansi. Kodwa ungabuza umdemocrat uzakhala ye ngenxa yokuthi zikhona ezinye izinto eziphezulu ezinye. Ungabuza umrepublican kasoza akutshele lokuthi intengo yana ye-fuel iye yehla. Mina njengomuntu ohlala kuleli ngibona ngani uBiden uyazama ngoba i-Republican Party ikhangela abaphezulu abalezimali, i-Democratic Party ikhangela abaphansi labantu abadala abangelazimali. And yibo abantu abangafinyelelwa ngama-polls ngesinye isikhathi esiningi. Sizabona nge-election ezayo, kodwa mina ngibona ngani uBiden umsebenzi wakhe uyawanelisa, whether ngumsebenzi ophakathi kwelizwe kumbe udlelana lamanye amazwe, ngibona ngani uyawanelisa.
Alo ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu, ingcwethi yecubungula ezombusazwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Washington State khonapha kwele Melika.
Umsakazo we-Voice of America osakazwa kuzwekazi le-Afrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela eziphakeme.
Isikhathi yiso esesidliwe ngumangoye, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebezikhokhela. Ekuqhubekeni kokuhlukuluzwa kwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, abaningi sebebuyela ekhaya. Lanxa lakho umumo umubi kakhulu. Imdeni yabantu abalithumi ethi izihlobo zayo zathathwa libutho le-5th Brigade esilobela ngo-1985 ngesikhathi seGugurahundi. Isole induna yesigaba ngokuthi ithi kungakhulunywa ngalolu daba. Silugciba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande ngesithi lingakhohlwa ukuthi nxa lifuna ukuthi lilalele njalo indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Nasidibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo kumbe namhlanje ntambama ngo 7:30. Igama ngu Chris Gande, ngilifisela ke impela viki elithukela. Asidibane.